Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla 22 Mabasa 2024 ngokips dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukuxa abantu kuwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba. Okuqatshileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market, kumbe kungabe kutshengisela ukubana abantu abaningi abalalwa amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels.
Abantu abangamathumi ayisithupha nanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambili komthethwandaba namhla.
Sikhangele ukuthi abukuthi kaisakusap indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sikhambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka oweZimbabwe International Trade Fair ukala kusasa koBulawayo. Zilitshoniswa eNew York icala elitheswa waye ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump, obikwa wahlawula isivalamlomo unkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 akulona umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe ethethwandaba namhla. Isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babopha abatshintsha izigi lenye imali bebambisana lebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi abantu labo batholakale bele mitshina yokutshintsha imali njalo lamakhadi emali atshiyeneyo. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki angamachumi amabili 20 emkambo wensita, kuthi emkambo webhanga le-RBZ lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu 13.2. Ukubotshwa kwabathengisa imali ngodlu kuzamisa nako ukugudeka kweziki. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF njalo ongusomabhizimusi.
Okumangalisayo ukuthi bona kulabantu abavuka besake irate yabo bethena sesebenza irate ethize ukusuzibuza ukuthi irate naleyo bayithatha ngaphi, kuhambe njani. So kuyatshengisa ukuthi bonaboshuwa bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkonomi wethu. Abashiyananga lama-economic sabotage sibili ngoba yiko kona abakwenzayo. Sizama ukuthi bona imali ethi iqine, sizama ukuthi bona abasebenzayo behola leyo mali bathole i-value for imali yona le. Then so omunye umuntu nje afika aqasa ukutshintsha izinto ayenza okwakhe uyasukuzibuzela una right umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks, kwenzakala futhi kuma-bond notes, izinto ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusuke kuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende, kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi uhulumende somele ayekele ukubopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba nezinto uhulumende amele azikhangele for sure sibili ezigoqela ukuthi yena ungawuhulumende sokumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle, babhadale iziki lethu ukwenzela ukuthi kona ligaine i-confidence. Njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekeliso evini lakhe owe-Russia ngale e-Russia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona i-rubl yabo iqine, bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gasi, ofuna i-oyili yethu ngofuna igasi yethu asithengiseli muntu izimali, sithengisela kuphela abantu ngemali yethu e-Russia baba. Khona kwana yikho kwenza i-Russia imali yayo isinjani isiqine. Yikho esikukhangelele ukubana uhulumende laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali yethu. Kodwa laba abephula umthetho besenza into zabo ezokutshintsha izimali ngaphandle
Umnumzana Joseph Juma umele iphelandaba jabalala ejale lePhalamende ekubanjwa leZanu PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezombusazwe osekolejini leNational University of Science and Technology, ukhuluma lapha ezimele.
Engibonayo ukuthi ithe isingenile izihle kube labo siphathelene ababuye le rate engani yehlukile kunale official. Lokho okwenze ama authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market, abathengisayo i-black market zikhi. Ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama efforts okumaintain i-exchange rate ikhona phana. Baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiweyo.
Yes,
ngodaba lokuthengisa imali. Yes.
Sicabanga kuyanceda yini ukuthi bebotshwe ngoba ungaze ubotshwe abantu lamhla kambe kuyabo babotshwa kuzokuthini? Kungamisa ukuthi lingagukudeki yini izigi lankola le?
Abulambonani ukubopha abantu kuwelapha ama-symptoms. Akwelaphi isisusa sendaba. Okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market. Into yakuqala umele sinanzelele ngabe kuyini ongama-habits esasewajayele ukuthi vele singahola siya ku-black market kumbe ngabe kutshengisele ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels. Lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-Beirut change ukuthi abantu nxa bengasanga emsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma-Beirut change bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ukugada umthova, abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga i-fuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes lama-coins. Yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo.
Ye, kodwa uhulumende wena nxa wathi ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi ingatshelela kwenye ethelela lapha
kanye iyathelela. Mna bonani ngamkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-Beirut change. Kulesi khathi lapho kwakuthiwa abantu benelisa ukuthola ama-$50 kuba-Beirut change pho yebe ngabisa uhlelo oluhambelana nalona lolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomchova, bafuna imali yokuthela ama-fuel. Pho ke benganika i-maximum ibe yi-$50 kuma-Beirut change kuthengisele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller, willing buyer ngoba xa kungela ama-Beirut change ayenesa ukuthi ngingenele ezigi yami ngithole i-$50 yami laphana. Kuba nzima ukuthi abantu babe ithemba lokuthi izikhi sibili imali eyamngenekeyo endaweni ezithiyeneyo. Ofuna ukuthenga ipassport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambele izidi yakhe lamafoms akhe aye passport office afike eBeirut change kumbe ebank abatshele ukuthi lezigi engaka ngifuna ukubhadalela ipassport yami, ngicela linginikeze imali engaka eyanele ipassport kumbe imali lani transfer straight to ipassport office. Lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hayi izigi yamukeleka sibili on a willing seller, willing buyer.
Wena suka wayisebenzisa yini izigi njalo irate yankhona imenjani lamhlanje?
Ngingayisebenzisa sibili ithole ku-14 ngenxa yokuthi abantu u-13 point something lana abakabi lamasenta angkhona. Abaningi engiyisebenzisa khona ngaku-airtime ngingayisebenzisa sibili, ngingayisebenzisa amavinkilini amancane. Ngiyithole i-rate ku-14 sibili ayifikanga kule esemkambweni omnyama o-parallel market.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcweti kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology wexoxa ezimele leStudio 7 ekobulawayo. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair kumbe iZITF uqala kusasa koBulawayo. Umnumzana Busisa Moyo, umgcinisihlalo weZITF, uthi lonyaka kulamakampani adlula amakhulu ayisithupha njalo lamazwe abukisa okokuqala selokhu waba lohulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Agoqela ele-Australia elithakazelela amaluba eZimbabwe lokunye. Umoya utshele iStudio 7 ukuba kuyajabulisa ukwenzakala eZITF lonyaka.
Siyathokoza ngamalungiselelo esiwenzileyo kufika kulesi sikhathi. Konke sokuqoqiwe, konke sokulungile sokusendleleni. Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa. Indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sikhangelisana sinikana amacebo ngokuthi ukuthi silungise izinto ngcono, sikhambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo. Osivulelayo umbukiso wethu owalonyaka His Excellency William Ruto, President of Kenya. We also have to tell you that wethu next Friday in Olesland.
Yes, I think we have a company in the Jaloge, Naskangela, Amazwe, Akona, Sokto, Australia, Yabuya, because we are the European Union, Inters Jalo. I was going to say, Fatakolam.
Yeah, kakhulu siyabonga amazwe kulonyaka silamazwe amaningi 27 amazwe abukisayo ZITF za 2024 64th edition and silamazwe amatsha oRomania oEswatini ababebukisa for the first time owakuqala lesikhathi bengabuyi kuZITF kodwa sebaphendukile lokhu kutshengisa ukuthi umbukiso wethu uqinile kakhulu malutshwana esingathi ama-trade fair alamazwe amaningi kufana nale esizayibona koBulawayo nabalanga alandelayo ababukisayo total number 624 last year so siyabona ukuthi silokhu sisiya phambili new exhibitors 136 ababukisayo so it's a shift sonke. So siyathokoza ngakho sesikhangelele ukuthi ngelakusasa siyabe siqalisa-ke umsebenzi wokubukisa into ezijiyeneyo ama-products alungiswa ngamakhampani alapha nabavela phandle. I-China yona ilethe ababukisayo abangamathumi amathathu nantathu 33 ababukisayo amakhampani nxa sibala kwabala sithi 27 countries uyabona ngani engxenye ngamazwe isitende esiyi-1 ku-China laphana kodwa hhayi amastende ayi-33 ilizwe amazwe lawo nxa ebuya alamakhampani abe buya phansi kwabo alama program abawayenzayo abuya phansi kwabo so siyathokoza kakhulu umbukiso wethu ukhanya ngani isendleleni sikhangelele ukuthi ngelakusasa sizaqalisa tipresure.
Yes, ngathi abantu baqala ukungena nini njalo kuyimalini ukungena eZITF?
Ye, kulonyaka sigcine kukhona laphana okwakukhona umnyaka odlulileyo sithe abantwana bangena ngama-US dollar $3 kumbe 39 ZiG i-currency le entsha 39 ZiG abadala bangena ngo-5 US kumbe 65 ZiG kusukisela ngolwesihlanu nangomgqibelo esithi ngama-public day lapha esiyabe sivumela uzulu nje ofisayo.
Umnumzana Busisa Moyo ngumgcinisihlalo weZimbabwe International Trade Fair ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika selithoniswa eNew York icala elethweswa uwaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump okubikwa ukuba wahlawula ophilayo ngokuziveza umzimba unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu zamadola $130,000 ezivalamlomo ukuze engakhulumi ngokuthandana kwakhe laye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Abathutshisi bathi uTrump wephula imithetho yokhetho kulandela ukuhlawula kwakhe unkosazana Daniels kodwa amagqoda kaTrump athi kalacala. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umnumzana David Pecker umqondisi wephephandaba elalahlela kajana udaba lukankosazana Daniels lisenzela ukuba kuncede uTrump ngesikhathi sokhetho kanyangazani ngube ngokuqala ukunika ubufazi emthethwandaba. Uze sihlaziye udaba lolu siqokele umnumzana Rafael Mthombeni, udaba kaEzimbabwe ohlala eDallas kunapha kwelamelika.
Ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi bakhe ama-lawyers akhe ukuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo, wazama indlela zonke azilamileyo, wathethisa wakhuluma lokho lalokhuyana, kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule konke. Kuyaqala sibili ukuthi uzatholisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu, ubona nani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho? Kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane?
Ya, ukuthi kumlimaze, ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza, kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa, usuyisibotshwa. Kunokuthi ngokuqala ukuthi upresident abe yisibotshwa America, lokho kwadabuka iAmerica. Uyatsho okunye ebantwini. Then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe isinqumo sakhe, ngaphandle kokuthi akhuthwe kuthiwe khona hayi awutholakalanga kule cala. Nxa angatholakale le cala, hayi mbona ngathi kuzamtshintsha kancane.
Ye, abantu ke kanye kulabanye phela abathi lokho icala lankhona leli liphonga udingwadingwa nje, akula lutho la yakhuluma khonokho.
Akula cala elidingadingwayo ngoba angithi yena la kwesinye isikhathi uyazithengisa, ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So-ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye, yena uthonisiswa naloko okumele ukuthi akwenze angakwenzanga ukuthi abhadale ama-taxes kumbe akhulume konke alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxes. Angikholwa ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho ukuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe ezocansi lapha, kutsho nxa ukuthi umuntu omdala ethonisiswa ngicalele nje.
Khonokho lakho yiko okumthayayo, ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu, wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi ha kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni, wasesenza khonokho abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angazakhuluma, ngoba wayesesiyakhuluma phela lo owesintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha kwelamelika, sixoxe laye eseDallas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcweti kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini esabalala emphakathini. Uphenyo olwenziwe lonyaka ngabekhansili yakoBulawayo luveza ukuba phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu phose amathathu abahlolwe emakilinika aphezu kwenkulungwane eyodwa batholakale belegciwane lengculaza ele-HIV. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabaleminyaka ephakathi kwamachumi amabili lanhlanu namachumi phose amahlanu. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udaba lwemikhuhlane ethelelwana emacansini lokho kuludaba oluzilayo ukukhuluma ngalo kabanzi emphakathini kungakhathalekile ukuba kufundiswa abasakhulayo kumbe umuntu esesesibangeni sokuba ngodinga usizo esibhedlela ngoba kukhona okungasamanga kuhle ngokunjalo imikhuhlane yengulamakhwa lokho ikhona okuyikho sokuvimba injongo yabezempila kahle yokuqeda udubo lokuthelelwana kwegcikwane lengculaza iHIV kusiyafika kumnyaka ka-2013 uDokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi nxa kukhulunywa ngemikhuhlane yethelelwana emacansini kwande ukugcila kungculaza ngoba yona ingelapheki
nxa sikhuluma ngesikhiwa sisitsho ukuthi sexual and reproductive health sabe sikhuluma ngemikhuhlane ingabe ngemacansini kumbe ngabe ngemikhuhlane emayelana lezitho zabantu imikhuhlane le esikhathini eziningi iyalandela le mikhuhlane le yokuthelelwana and emikhuhlane nene ukuthelelana I think ophezo wayo yonke yile esiza sithi HIV le eqine yenza umthebele AIDS
uqhubekela phambili uDokotela Matsika esithi abasakhulayo yibo abavame ukubanjwa emikhuhlane yengulamakhwa ngoba bebuswa imizimba hathi ingqondo
now olusuphe silazi umkhuhlane lo indaba zecansini ziyandile ukubamba abantu abangani basabancane abasazi igazi labo ligijima lapho umzimba othi khona senze so ingqondo zihle zithule zize nakuqakathethe sibe ngesikhathi ngesikhathi sibe sikhumbuzane njalo ukuthi hhayi umkhuhlane lo yebo awusavamanga njengakudala kodwa lokhu sakhona
lokhu kusekelwe ngusikhwicamfundo solwayo Ngwenya udokotela esibhedlela sempilo ochasise ngembangela yokwanda kwegcikwane lengculaza kwabasakhulayo
ukuthi inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane lo wegcikwane le-HIV kukhanya labantu abaleminyaka i-25 to 49 years kulokhu kubangela ukuthi le minyaka yikho abantu abaqalisa khona ngokunatha yikho sebegcina besenza behlangana nalabantu emacansini bengavikelanga njalo abantu balengqondo yokuthi abantwana abancane abalamkhuhlane okuthi abanye abantwana bayabe uvele bawuthethe bezalwa ebazalini babo bekhule
isilinganiso sokuchitheka kwemitshado ebhalisiweyo kumi kumashumi amabili ekhulwini i-20% lapha kungabalwanga le eminye eyabe ingabhaliswanga unkosikazi othilia mazanda umcebisi kwezenhlalakahle kazulu uthi ungathembeki emitshadweni lakho kuyengeza kumemetheka wemikhuhlane yengulamakhwa
abantu abayenza i-premarital counseling kodwa bafuna i-counseling sebephakathi kwemtshato okubangela ukuthi bazibagcine bephuma sebesiyadinga phandle okubangela ukuthi njalo kubalani le mikhuhlane le emnenginengi abantu generally kathesi sebesithi bona abancengi sokule I don't care attitude ebangela ukuthi umuntu nxa engaphanjaniswa endlini akasela kubekezela uyaphuma edinga phandle okuyikho kwenza ukuthi kumemetheke izifo zona lezi eziningi
lanxa umbiko ovela enhlanganisweni yomanyano wa amazwe omhlaba e-United Nations Development Program, i-UNDP, uchaza ukuba ukumemetheka kwegcikwane le-HIV sekwehlile nxa kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kuhlandla labasakhulayo kusuka kumakhulu angaphosa abe mathathu ekhulwini i-26.7% ngomnyaka ka-1997 kusiya kokulutshumi lanye ekhulwini 11% ngomnyaka ka-2022. Inani labantu abaphila bele gcikwane le-HIV kuphetha umnyaka ka-2022 bebesedlula isigidi esisodwa i-1.3 million abasakhulayo babikwa beyibo abatholakala belegcikwane le-HIV ngenxa yezizathu ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa ukungayihlolwa lapho abantu bengakaze bachade kumbe ukwesaba ukuthi abantu bazathini okubizwa kuthiwe i-stigma nxa osakhulayo evakatshela esibhedlela elanda okuphathelane lokuzokwelatshwa umkhuhlane wengulamakhwa ngokunjalo ingcwethi kwezempilakahle ndawonye labaca ebisi sebekhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuvikeleka kwakhe kumkhuhlane ethelelwana emacansini ngokulandela indlela ezinjengokuthembeka kwezocansi umuntu engahlangana loyedwa athandane laye hathi abaningi ukuhlala uhlola njalo nje kanye lokusebenzisa indlela zokuzivikela lapho umuntu esethe wahlangana ecansini lomunye angamthembiyo ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku
Sokuzikathi kula manje ukuthi sizwe imbono yenu linabalaleli baka Studio 7 elithumela nge WhatsApp.
ANC yakira mu South Africa ramukati piyozis for free bakoresha 350 bakola bokoko kwabantu bana onka bakubazigire akora mto superayo noma ongasebenzi wakwazi ukuthi istart same to school let's get the khamba kasi bayelacho for free ezimbabwe ngaba sikeze on PF erigama eleshile yale lembusweni evusa abantu ngenkani evula abantu ezibhedlela enga akula ezibhedlela kuya kubi isimo sibi akula ama ambulance emakhaya abantu bathola ngezingula abaye bagijeze emabhasini benjalo begula into eyangisayo elizweni abalandaba lakho konke lokho kodwa kuthola ibandla libusa baserepet independence nabantu bemakhaya aba ispecial nelisakhule ukuthi zalo PF podcast ipati eza linceda liyagula emakhanda aliphilanga kahle ngiyabonga ngoba sisenga ngokubulawa ephumule emadodini.
Linjani bathandekayo, linjani bathandekayo. Heyi, kuyabanzima ukuthi singene kulolu hlelo. Siyacela nje ukusendelwa izindaba. Cela ukuthi mangesikhathi imali senda lezi zindaba ezesintu nathi libe lisifaka phakathi ukuze sikwanise ukuthi singenele.
Sanibonani, sanibonani ekhaya, sanibonani Studio 7 abalaleli. Ngicela ukuphawula nje, ngizaphawula ngeblack market. Noma kungathiwa iziphi noma ngabe yithi enye imali esingayithola sizenzele yona ngamaphepha lawo esilawo. Angeke izisebenze ekhaya. Ezongikule black market. Black market angazi ukuthi kade singayi-expose njani. Njengamamafia we-gold layithi expose. Isizathu bakithi esenza ukuthi osiphathelene bengaboni. Iminyaka neminyaka. Isizathu esenza ukuthi ingakenzi investigate ukuthi kathi osiphathelene imali bayithatha ngakho. It's because i-corruption yenzeka eyenziwa ngosiphathelene is sponsored by government kumbe ama-sacred cows, the untouchables. Ifana nje lezinye izinto ukuthi asoziyibona izethu se-investigate kodwa i-corruption yenzeka igcwele lapho. So abantu bakithi sarani bekwazi nje ukuthi osiphathelene ba-sponsor i-government, Reserve Bank or umnangakho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani.
Ngathi ama-message asabala vele sesiyabe siyafana message specific card kathi kubalwa abantu abanjani asikubuye abantu kubalwa abantu kubalelwa kubalwa ama message abantu abavefake emizini izembatho zezani asisakwazi ke bese sicela ukuthi sicela isitele ukuthi wenga ukuthi sithe kakhulu ufuna ukuthi amsajoyine yiphi party elezinto ezwelani ngoba iparty yabo niyabo yobumbimbindo gabona hayi uthami bacatha ngomunwe abakhulumi iqiniso sebelibulelize bangadi ukuthi amsajoyinane nabo abe litsotsi la abe tshontshe imali lelizwe thamisa is the good guy ulenhliziyo elozelo labantu so you can't say can't support some people just because they are saying Chamisa is what they know that no one likes them. So now they are trying to talk nonsense about Chamisa. So you never forget and you die. Linga masela li chonja. At least nungi na makwa hapa. Ikuti utilei studio ngapa ngesendebe. Nabe ikuwa nesona si esona nkume lang esona kui uti. Zinungi na makwa hapa linga masela li funtile chonji mani wa mkondoke siti Chamisa.
Laba ngabalaleli bomsakazo we Studio 7 lingakhohlwa namhlanje ngo 8 PM ngathi ke khona manje kuyalandela uhlelo Live Talk lapho sikhangela khona udaba lokubotshwa kwabantu abatshintsha imali ngamapholisa labe bhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe besithi umsebenzi wabo yiwo osudala ukugudeka kwemali entsha eZimbabwe gold kumbe iZiG. Singalugqibi uhlelo lamhlanje ukuthi sikhangele besilazo abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namuhla. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selithoniswa eNew York icala elethyeswa owaye ngumongameli wakwelemelika umnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo nkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza kumzimba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthombo sithemba uGibbs Dube kodwa ke lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisibone kumbe lixoke lathi lingena phela emakhasini ethu ajiyeneyo VOA Studio 7 VOA Ndebele ungene kwalapho ke uphosele ophoselayo hayi ke kuhlile lamhlanje lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.